Soku isika tisenda baku VOA Ndebele.
Lami ngibonge utano nokawande obesipha indaba ngolimi lwesishona. Lingalivuka njani izulukandaba olamukela emsakazweni weStudio 7 ngomvulo mhlazi ku-24 Ntulikazi 2023 ngoChris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, ibandla le-CCC lithi akumangalisi ukuqeqebuka kwamalunga ibandla le-MDCT esiya kubandla le-ZANU-PF.
Sakubona kudala 2-3 years ago ukuthi ibandla le-MDCT lidlelana le-ZANU.
Kodwa owayesikhulumeli sebandla le-MDCT umnumzana Witness Dube uthi okubangele ukuthi baye kubandla le-ZANU-PF inhlelo zaleli bandla ezilokuhlakanipha.
Angila nje ngisho inhloni, angila kuzisola, ngithabe kakhulu, ngizizwa ngilokuthula ekuthini ngisengingene ebandleni lokuthi nxa ngifaka amandla ami, nxa ngifaka imbono yami izancedisa ukuthi sakhe isizwe.
Abesigaba seMathebeleland bakhala ukuthi umthetho wePatriotic Act uzabe nqabela ukukhuluma ngodaba lweGugurahundi.
Patriotic Bill isitshela ukuthi singamtshela umnanga kodwa ungumbulali wabulala abantu bakithi. I-Patriotic Bill isitshela ukuthi singakhuluma ukuthi eBinga abantu belokho behamba more than 50 kilometers to access medical facility, to access educational facility.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. Lamuhla siqala uhlelo lwethu ngendaba eziphathelane lokhetho oluzayo.
Asambeni madoda siyovota.
Asambeni madoda siyovota. Sivotele inkonzo.
Asambeni madoda siyovota.
Ivandla le-CCC lithi akumangalisi ukuqeqebuka kwamalunga ibandla le-MDCT esiya kubandla le-ZANU-PF ngoba bekuvele kulobufakazi balokhu. Kodwa umkhokheli webandla le-MDCT umnumzana Douglas Monzora uthi yena labanye bakhe abalokhu besebandleni leli abasoze baye kubandla le-ZANU-PF. UMonzora wethesa icala amalunga ibandla lakhe aseqeqebukile umlando wokufumbathiswa libandla le-ZANU-PF. Umsekeli wesikhulumeli sebandla le-CCC umnumzana Felix Magalela Mafasmanda utshele iStudio 7 ukuthi bavele bakubona ukuthi leli bandla lilobudlelwano le-ZANU-PF ngesikhathi baze basiwe emthethwandaba lapho abathathelwa impahla yonke ebalisa izakhiwo lezimota zaphiwa umnumzana Douglas Monzora lebandla lakhe.
Kona phana abaqala khona ukuye entolongweni enkantolo besiya kuthi ibandla le-MDC Alliance ngelabo. Selisakubona sibili ukuthi hhayi abakhulumi nge-constitutionalism, bazikhulumela ngokuthi bafuna ukubhidliza ibandla labantu kwenzela ukuthi ZANU ibuse laphakade. Namhlanje asimangali ukubona uspokesperson we-MDCT Alliance ubaba Witness Dube sehlamuka sesiya ku-ZANU-PF. Lokho kutshengisa mhlophe ukuthi yizinto ezivele bazifaka bazihlela kahle kancane kancane babe lokhu begabha behlambuka besiya ku-ZANU-PF. Iviki ephelileyo sizwe ukuthi ama-MP angu-10 e-MDCT sejoyine ZANU, sathi sikubonile. Namhla sesibona isikhulumi sesizwe ubaba Witness Dube laye sihlambukile sesiya uZANU. Lokho kukhombisa ukuthi mahlalezulu ngitsho lo mongameli wayo i-MDCT ubaba uDouglas Monzora, labanye abe-National Executive and Standing Committee, labanye abazimeleyo singathi ngama-ordinary members, bonke bazahlamuka, bonke bayegugqama bayekhotha mathe e-ZANU-PF. UMonzora sabona kudala ukuthi izenzo zakhe zazikhombisa ukuthi uyadiliza ama-opposition ngoba avilisi nembali yakhe lapho vela khona kugachikwa kiwe namhlanje uma isikhulumi sakhe sesihlumukile saya ku ZANU-PF ukukhombisa mhlophe ukuthi iluhlelo lwe MDCT ngisikhobathi transition yokuthi kancane kancane ukuphela komnyaka lizabona iningi sikukhona ngale intshelo baba naye ubaba uMonzora upresident lizambona naye sesihlumukile sephu isikhundla ku ZANU-PF ikho-ke abantu abahlale bezimisele ukuthi ZANU iyafaka abanye abantu abathi infrustration kwenzela ukuthi badilize ngaphakathi beyabelwe bangaphakathi sesibabonile bakhona abanye ekutriple C katesi kodwa hayi siyabanqaba ngenxa yokuthi ukubona kanye ikubona kabili yikho babelokhu bekhala besithi sifuna ama-structure enu sifuna ama-structure enu ibe befuna khona ukuthi bangene njengempehlane baqalise ukudiliza imigoqo bengaphakathi hayi ukubona kanye ikubona kabili asihlaleni sikhangele sivula amehlo sivula indlebe nengqondo ngoba konke lokhu bayakuzama ngitsho lamanje usisisisi siyabona abakubhalayo kukhanya ngani ngabantu besisisisi bona bezinhloli zikamonzora lezanu-PF hayi kodwa kungapheli kuyahlola kuyaphela konke lokhu abakwenzayo qiniso ngomhlaka 23 August lizaphuma kahle ngoba vele singabanqobi siyabona
Lathi siyabonga uMnumzana Felix Magalela Mafasibanda umsekeli wesikhulumeli sebandla le-CCC ubekhuluma ecingweni le-Studio 7 ekobulawayo. Njengoba i-Studio 7 ingasekeli ihlangothi siphinde saxoxa loMnumzana Witness Dube yena othi kuningi okwabangela ukuthi aye kubandla le-ZANU-PF. Uthi wabona ukuthi leli bandla seliguqukile aliselabudlwangudlwangu njalo lilenhlelo ezinhle ezijonge ukuthuthukisa impilo kaZulu.
Nxa ungumuntu usendimeni kumbe sithu sempini uyabuhlola isitha sakho ukuthi singumuntu onjani sikuhlasela ngaziphi izikhali siyisima kanjani ubuthakathaka baso yikuyini lapho esiqine khona kungapi ukwenzela ukuthi kwanise ukusinqoba. Kodwa ekuhloleni kwami iZANU-PF ngisizofika namuhla ngikubonile sobala ukuthi kusukela ngesikhathi singena ku Government of National Unity iZANU-PF yathatha isikhathi sayo ukuthi ifunde ukuthi i-opposition isebenza njani. Engicabanga ukuthi mhlawumbe into eyayenzakala abantu babo sebengama-security ama-minister ethu sebehamba lapha emaralini sebesenzani. So iZANU-PF ngokubona kwami okwamanje kumabandla wonke awezepolitiki eZimbabwe yiyo elohlelo olusobala olokuthi ilizwe linga phi njalo kumele liye ngapi okunjengokuthi yilo lo divandla elilohlelo oluvela ebantwini ama policies isihambile thina sivela ku MDC kona ngale rallyini akuzange kube lomsindo akuzange sethuselwe asizange nje sizizwe ngathi silahlekile kodwa ngeke namhlanje nginje ngiyelugqoba i rallyini ye CCC ngingabulawa ngakafiki lokufika owe CCC ngeke ayelugqoba ku MDC angabulawa lokufika engakafiki lokufika so ubusubona ukuthi inhlambu zonke lezane sasize saba kuzani izanu siyazilahla ama bachela wana yalahla i-opposition yadobha yikho esikwenza akusela okuthiwa yi-tolerance ukuyamukelana ukuthi abantu bachiyene imbono kunjenje namhlanje wonke umuntu ukhuluma ngokuthi indaba ngingahambanga ku-CCC ngabe ngithe mphuma kuzano ngaya ku-CCC kanti ukhetho lomuntu eZimbabwe lulukhetho olukhululekileyo owesithathu izano nxa kuyikuthi seyatshintsha njalo sizitshintshile isifuna ukuthi ibe libandlela lethi nguquko njalo eliko inkululeko njalo elikwazi ukuthi kule kuchona emuntwini kutsho khona ukuthi isifuna ngempela endukuyabonakala impawu zakho naziyabonakala ukuthi isifuna ukuthi tshintshilizwe libe lilizwe elihle ebantwini balo ekunjengokukhona kwesikubona kwabanye abazwe abantu abakulande kupho South Africa kubo bani ba endungakhangela esikhathini esiningi abantu beZimbabwe bahlonyisiwe ukuthi bazisebenze ungakhangela khona ukuba kuthola bezisebenza iningi lakhona belingeke likuthola ngabe belisebenza ema industry amakhiwa so ama industry yebo kumele avule uhulumeni usebenza ngakho konke khona ukuthi akwenze kodwa uyabona ukuthi kukhona izanu PF esikuvulile inxa isithi open for business okwenza ukuthi abantu bakithi bakwanise ukuthi bazisebenzele so angila nje ngitsho inhloni angilabo zisola ngithabe kakhulu ngizizwa ngilokuthula ekuthini ngisengingene ebandleni lokuthi nxa ngifaka amandla ami nxa ngifaka imbono yami izancedisa ukuthi sakhe isizwe angikho ebandleni elisebenzisa abantu nje ukuthi bavote bese usithi nxa sokuvotiwe nxa sokumbela abantu omansipala basebenze sebeqalisa ukuthi asikwanisi ukusebenza i-government ngwezano nxa umuntu engu-MP sokumele asebenze kasabonakali 5 years iziyephela bakubonile abantu khonoko kakhulu ngama-representatives ethu ku-opposition ukuthi yena kulungele kwelakhe icele abe la mavoti abantu bayebuya le mali ye-political funding bazidlele bona lezi muli zabo.
Alo ke ngumnumzana Witness Dube oyisikhulumeli sebandla leMDCT esekuzana uPF okwamanje ubekhuluma icingweni leStudio 7 ekobulawayo. Kunjalo nje imikhankaso yokhetho isikuzinga eliphezulu kumabandla wonke. Umkhokheli webandla leCCC umnumzana Nelson Chamisa uqhubekele phambili izolo ekhankasela ukhetho oluzayo. Ubesesigabeni sesibomvu emzingwane esabelweni seMathebeleland kulandela imhlangano ayenze loZulu ebulilima ngolwesihlanu. Intatheli izindaba iStudio 7 uEzra Chisa Sibanda ubekhonale wasethulela udaba olulandelayo.
Uthamsa utshele abalandeli bebandlaleli ukuthi bavotele inguquko. Ubatshele ukuthi ibandlaleli TBC lizanqoba kukhetho oluzayo.
Ifuna ukuthi hayi emzingwane, we want change konapho emzingwane.
Yeah.
We want to support TBC.
Yeah.
Umasi ukuthi TBC is the part of the future, is the next government in this country.
Yeah. Yeah.
Across the country in Isibelonke, wagwalisa ukuthi hayi ujaya wagwalisa elisibelonke.
Ekhuluma ngentuthuko ezabeleni uChamisa utshele uZulu obethe gwaqa esibomvu ukuthi uhulumende wakhe uzanika izabelo amandla. Utshele inkulungwane lenkulungwane zabantu ukuthi iZANU-PF ikhuluma amanga uma isithi uhulumende we-TBC uzabisela umhlabathi wabamhlophe. UChamisa uthe lokhu ngamanga aluhlaza tshoko.
Uja uzangena uzathatha umhlabathi wonke uzanika umhlabathi abantu bayavela e-outside amakhiwa bayathela amanga. Umfana uzangena uzakunika ama-title deed. You say when you are on the land, you must not be removed by government.
Kusenjalo ibandla leZANU-PF lalo liphatheka kumkhankaso okhetho oluzayo. Ezigabeni eziningi zelizwe lemadolobheni, amalunga edala lePolitbureau elebandla leZANU aphume ijume encedisa ukukhankasa. Omunye wabo ngumnumzana Chinga Dube.
Namhlanje siya kampena. Mina ngilapha eNkulumane noProfessor Mthuli. Into ezicade engayo ukuthi inkunzi iyaziwa ngamatholayo. Sesiwabonile amadoli kamdala, so siyabe sikhumbuza abantu nje ukuthi hey, siyabona into asezenzile siyabukeka siyaphambili.
Kolunye udaba ibandla leZaphu likhala ngokuvinjwa ngamapholisa ukwenza imihlano yalo yokukhankasela ukhetho olukhulu oluzayo. Umnumzana Sibangalizwe Nkomo umkhokeli weZaphu uthi amapholisa avimbe umhlangano wabo emaphisa izolo.
Kuyadanisa kakhulu ukuthi amapholisa akhanya ayathatha uhlangothi nxa besenza izinto zomthetho bayakhetha ibandla abangalisupporta. Sesibonile ukuthi amapholisa kukhanya ama lebandla elibusayo elezano. Sicela ukuthi sinikwe amathuba alinganayo xa sokubuya kwezokukhankasela umbuso weZimbabwe. Xa izano isikupanic mode iyaqala ukwenza izinto zodlame ngesiNdebele sithe ongapheliyo kuyahlola.
Amapholisa egeza alile ukutshela iStudio 7 ukuthi avimbeleni umhlangano weZaphu izolo. Ngimela iStudio 7 amathalent South Province igama lamu Ezra Jesus Banda.
Asambeni madoda siyovota.
Asambeni madoda siyovota. Sivote.
Okwamanje ke sizwe eziphuthumayo zivela kumaphephandaba achiyeneyo. Iphephandaba leHerald lilodaba lokuthi uMongameli Emmerson Mnangagwa usexayise inkampani elungisa imigwaqo eBitumen World ukuthi iyelungisisa umgwaqo ovela koBulawayo siya eFolosi. Iphephandaba lobulembu elezimlife.com lilodaba lokuthi uAkim Sibanda oweTsholotsho ubotshiwe ngemva kokutshaya umkakhe ngentambo yegetsi waze wambulala. USibanda ubesethe samkake icala lokuthandana lomzukulu wakhe. Okwamanje sengidedela emuva ngelithiya ezandleni zenu lina balaleli bethu kumbiko elisithumele ngeWhatsApp.
Studio 7 linjani ukuphila okufuze sifocus ngakho thina njengamaZimbabwe ilizwe leli liphathwe kwengxaki abantu bezanu PF bayibulele iZimbabwe kufuze sikunanzelele khonoko for 40 something years and uzathola ukuthi kwakhona kufile yonke into kwafa yonke into ifile phezu kwalokho babulala labantu abathize babulala for bengalamacala abanye babotshiwe khathi uJobs Khala basemajele xa usiyavota kufuze ukunanzelele khonoko okufaka engqondweni ukuthi kwakhona abantu bafile uJobs Khala basemajele. Thina siyisebenza eZimbabwe lapha siyahlupheka sikholiswa amabhondi. Ibhondi ifana lomuntu okholisa amathings akuthenga iludo nawufika emashopu nje akuthenga nisa ungeke uthenge yona even inkukhu awuyithenge ebhondi kodwa imali eholwayo and uzabona ukuthi kusiyaphela nje ama-elections lawo lani ma-civil servants ndiza kubona ukuthi ndiyabuyela back to imali enaye engathenga amathings yeneyo yathenga yona inkukhu yafuna ukuthola ukuthi usebenza but inkukhu awungeke ukwazi ukuyithenga. So kulobunzima obuthize ufuza abantu bekunazelele khonokho bekunazelele sibili mhla ka 23 August wonke umuntu akufaka engqondweni yakhe ukuthi kulo sikhalo sejele kule lizwe selifile behlulekile izani yehluleke izama ama gold coins yazamani yazamani konke lokho imizamo ephelele emoyeni nje yokuzinceda yokuzinothisa mbani okwabona igold coin elupani kumbe etsholotsho kumbe even khona lo plant akula gold coin okwabonakala ngeHarare kuphela labantu bonabe izikhulu ebasuthaka kuphela. So ufuza ukuthi likunazele khona kubantu bezimbabwe likubone faka icele nokunye lokho njengalancedo sifokasene ukuzibangula meva siqedeni ngalokhu lolohlupho olukhona siye sikhiphela abantu baphume sifakene umfana nangu khona siqedeni ngohlupho lolukhona lwezani izani sihlupha abantu. Siyabonga ukukhuluma ngoSibanda.
Sanibonani basakazi nabalaleli bakaStudio 7. Mina bengicela ukugqugquzela amabandla nje aphikisayo abotshanisa umqondisi moyo eyosibangelizwe mpoko ukuthi ibhora likumnangakwa umuntu okuzamako nje umnangakwa ngayo yonke thina nje ngabe singabambana sibe yimbumba sichase yena uChanisa sale sithatha ibhora lifake kuyichanisa sibone ukuthi yena uza khuba njani njokwena lo mnyango okunye lokhu sasesi kubona ngoba uyawubona lo mthetho osayinisiweyo lo nomthetho lo usalele ubhalelwe wona ama-opposition and azabulawa vele injongo yabo akhuzanga umuntu ephikiselele yayibizwe ukuthi ephikise umnangapha hawu umuntu abangayiile lo so ibhora asilaziyeni nje kuphela ukuthi isezandleni zikamnangapha so akamakwe kuphuzela abalandeli ukuthi bamvotele uChanisa sikhiphe lo mbuso wezanu sihlukumeze for 43 years.
Asikhangela futhi ngani ngiyabongisa basakazi be-Studio 7 ukuma phambili kwenu ngiqala kubingelela bonke abasakazi be-Studio 7. 7 nyathaba kakhulu uhlelo lenu lengancedisa lapha lalapha ngikakhulu nangikhuluma kakhulu nge-generation encane ngikakhuluma izolo lapha kathi i-generation encane especially yini Mathebelenda angikwazi kubeni ukuthi abala sikolo abantu abasekuncaba bafunda kodwa babefundile abanye baphuma ngibona ngani abafunda waka-1980 baphuma balokuze phandle ngale njengoba la i-South Africa isingane iye ngane yabaphakana ama-condition especially Mathebelenda engane yabaphakana ama-condition ama-Zimbabweans bayaxotshwa asisakwazi khona singenza njani even though ama-political parties ecampaigna here and there it's not powerful besinde abanye abakhampena abezaphu kube labanye abakhampena abe-CCC abe-ZANU-PF those people but ngani abalaleli abantwana abalaleli yonke imeseji yangkhona bathi bona abantu aba they're just using them sicela ke kubasakazi be-studio 7 nabalaleli be-studio 7 incedise lapho ukuthola abantwana ngokuthwani baphiwa liphi icebo siyabonga especially khona le emashonaland emiglans emathaven south emathaven north baphiwa liphi icebo ukuthi babone ukuthi khona kuyini okusayo siyabonga
ye studio 7 basakazi bethu abahle kunye nabalaleli niyaphila kodwa ya besicela ke lisibuzele lapho kubaba ugawula ukuthi ngoba nithi abantu be-CCC bachana bona bodwa so lowo-ke odu okunye ochidiza umhlangano we-CCC edubula phezulu energy mtolling wayeliphi bandla ngwaliphi angithi yena uthi abantu be-CCC bachana bodwa yena lowo odubule phezulu ngwaliphi bandla and mina ngithi umthetho kubudlala indima ababoshwe aboshwe lo muntu ngoba ugangile akahloniphi udelela isizwe ngithi kuyaboshwa sizwile indaba ezimnandi laphana bathi i-CCC ngathi hamba phambile makalitshona ikhuba malitshona ikhuba lapho izani iphume nemkhuba yayo le mibi lesikhathele ngayo ayiphume phathi yengcindezi ayiphume ayiphume ayiphuma siyibambeni maqhawe siyibambeni sibambeni ngemkhuleko phuma uhlazo sikhipheni uhlazo
yey mbingelele emkhudleni ningabe litshona njani basakazi hayi siyezwa uWitness Dube sebalekile laye wagidiba wazithela kuZANU-PF kodwa savela sabona nje into yabo labo Monzora ukuthi bakhuza zilele ayikho into yabo leyana yavela sayibona nje ukuthi laphana ayikho into ekhona achithe lamanzi ayikho le nkukhu le nangu Witness Dube ude bekhuluma into efunwa libandla ebengazikhulumeli yena manje siyamuzwa sekhuluma kuZANU-PF kambe lokho okukhulumayo sokuphuma enhlizweni yakho yini kumbe lakho futhi lakho sokukhuluma into oyitshelwe ukuthi uyikhulume hayi hambe ekapula Witness Dube lawe khona ngale ngoba empeleni uma ube ungumuntu othanda inguquko amboni ukuthi ungagijima uyezithela khona lapho osuzithele khona kodwa ke hayi kungasenani hamba lawe ekapula khona ngale mhlawumbe lawe siza kubona sulesiso esikhulu ngoba empeleni hayi kwethu sike loku kukuzwa mpela sunguwose ukhuluma kanje hayi abantu ungabathembishe
Studio 7 litshona njani badala litshona njani hayi thina siyatshona ungena ehlelweni into emangalisayo kupresident weZimbabwe nxa ekhuluma esithi yena afuni kube lo dlame eZimbabwe nxa after mavotes yena kunguye oqalisa i-violence ngabalandeli bakhe angazi ukuthi ukhuza bani umuntu oqase ngoba eZimbabwe kulokuthula abaqalisa umsindo yiZANU-PF enza umsindo odlame elizweni lapho bese sitshela into engayisi ezama ukuzikhukhumeza ngokuthi yena iZANU yenza kanti iZANU kayiyenzi kahle yiyelo dlame yebulala abantu yiyebopha abantu yenza kokukhonga ongafunwa ngabantu layo lo Witness Dube osuka kuMonzora hayi sesiswele okokwenza ulamanga iZANU-PF ayila ntuthuko ngitho even encane xa vele ususele okokwenza yena kayengena kuZANU yakhe le alandele ukuthi akhethi kuyayingena angatshona ekhuluma amanga amanga ama-aswafune thina ututshela abantu amanga umntwana yena sehlulelwe sesiswele lapha njengaya khona kuphela kazihlalele ezane kuZANU yakhe khona ngala buyele ekudlala ezanu iZANU ayilayo nto enhle ngitsho lakulazivuse kuZANU abantu bayahlupheka kuZANU babopha abantu bangamasela bayinto yonke nje balibulela ilizwe leZimbabwe ngenxa yaye ezanu kuphela so yena akahambe ehlala kuZANU yakhe le ayekele usiqambela amanga lapha thina ukuthi iZANU i-right i-right kwenzani yabonga ukukhuluma ngosibanda ngikole kubutswana
Studio 7 siyazibingelela abasakazi bonke nabalaleli inhlekiso yale ndododa abantu baliDube le ku-MTC esibaleke yaku kuZANU esifika nje sikhuluma izitori eziningi kakhulu mase sithi izalo yazihlubula isizamo ukuthi ilungise izinto ngendlela right ayikho lento uDube engathi efuna nje ukuzicelela isihlalo kuzalo ebese khuluma into ezingekhoyo ngiyamuzwa mina tiyo khuluma khona uzalo ukungena odinga mangena njani indlela zokungena kuzalo okubwenza khona ukuthi ahlekase futhi ipolitiki yona kahlahle hayi akalikho iqiniso alikho iqiniso kule nto le asho aDube
lawke bekungamazwi enu lina balaleli bethu elisithumele ngeWhatsApp kunombolo zethu ezithi +1 202 465 0318. Abesigaba semathebhelelendi bakhala ngokuthi umthetho wePatriotic Act uzabe nqabela ukukhuluma ngodaba lweGugurawundi. Ingcwethi kwezomthetho zithi umthetho lo awucaci kakuhle okuzabangela ukuthi uhulumende awusebenzise ngendlela ayabe eyifuna njengomthetho owenqabela abantu ukuthi babuthane. Sixoxe lesakhamuzi seBhinga umnumzana Mudenda Chilumbo osaphethe isikhundla sikamgcini isihlalo wabatsha kubandla le-MRP ukuze sizwe imbono yakhe ngalolu daba.
Palumba Chris Gande siyabonga kakhulu. Ya kulobunzima osobukhona elizwe leZimbabwe. That's why lisizwa thina abantu bemathebeleleni siloko sikhalo. This country is a country of class. We are demanding for a classless society. I patriotic bill esayinwe ngumnangagwa abayibiza besithi criminal law codification reform amendment bill which was signed ukuthi ube ngumthetho ngumnangagwa. Thina ezabantu bemathebeleleni se blow to us. Yikuganga kuhulumeni. I patriotic bill asiyiboni irrelevant ngoba kulama outstanding issue afana nalokuthi kulabantu ababulawayo ngeGugurawundi ababulawa ngumnangagwa lomgabelo Sydney Sekana le army which was not part of the conventional army i-50th brigade. So nxa udubo lolu lungakasolved kusayinwa njani i-patriotic bill? Because i-patriotic bill isitshela ukuthi singamtshela umnangagwa ukuthi ungumbulali wabulala abantu bakithi. I-patriotic bill isitshela ukuthi singakhuluma ukuthi eBhinga abantu beloko behamba more than 50 kilometers to access medical facility, to access educational facility, to access anything for public consumption. So kulicala yini ukumtshela ukuthi abantu beBhinga bayadubeka lanxa bengiyibo abapheka ogezi lanxa beyibo abapheka inhlanzi zonke ezidliwayo elizwe lanxa kuyibo abanikazi betourism lanxa kuyibo abanikazi bewildlife but they are wailing in poverty. So i-patriotic bill ithi yona singamtsheli khonoko umnanga angasingamtshela khonoko uyasibopha ama 20 years in prison. But in a nutshell thina njengabantu besithongeni abesivendeni amakhalanga wonke emathebeleni about 13 tribes sithi hayi kayengezelela amatshe asoze siyekele ukumtshela ukuganga kwakhe ngoba inotho ngeyethu le abayithathayo amabhoda ngawethu ugetsi ngowethu i-national park ngeyethu iGugurawundi nguye owayenzayo asoze siyekele ukumtshela ukuthi ungumbulali wabulala abantu bakhe. So kayenze i-patriotic bill at the same time iyoengezela ama-prison cells. Ngiyabonga.
Manje ngokubona kwenu akula yini ezinye indlela elingakhalaza ngazo ezifana lokuthi kukhulu onywe laba mela izigaba edale leparlamente.
Siyabonga baba Chris Gunn. Indlela i-option esikhona kuphela kathi esingiyoku ngoba siyakwazi ukuthi ama opposition party who are representing people eParliament. This parliament ezaphela kathi gabala the political power gabala political will bet over anjengalawa. Ngisakhumbula ngoDisemba babolekwa ama 40,000 across the political divide ukuthi vele ama bills lawa aphaswa bekhona. Instead they were supposed to educate people on how they rise up against the draconian law, but they partaked and ama bills lawa apass. Kwapass ama bills amaningi bona they've been enabling o Douglas Mons ave triple C they'd been enabling. But indlela thina esilayo kuphela i-option enkulu kufunakala political action. We need to demonstrate siuyala umthetho lo United Nations lamanye ama political board but abekwazi ukuthi no ama draconian laws are not entertained in any democratic society. Lokho kabo MP and the like is a wastage of time because they don't know what they are represent bariputi ba represent abantu abawazi. That's why libona siloko sikhala ukuthi amanye ama political parties now they no longer have the zeal to liberate people but actually to fulfill politics of personal aggrandizement against the will of the people. Akulanta bangayi debate over the issue ama MPs akona wonke afile bakhangela ukudinga izimali kuphela. That's why libona kula ma double candidate cha kubo triple C yikudinga nje izimali nomsebenzi, not ukuthi becaphisa abantu. These are the things ezenza ukuthi abantu becaphe, but bona they are not cognizant of that. So only way you have e political action in form of a demonstration, ama demonstrations angapheli, i uprising, that's the only way to go.
Lo ke ngumnumzana Mudenda Chilumbo isakhamuzi sebhinga njalo usaphethe isikhundla sikamgcinisihlalo wabatsha kubandla le-MRP. Singakagqibi uhlelo lwalamhlanje ke sikhangele ezinye zenhloko zendaba ebesilazo. Ibandla le-CCC lithi akumangalisi ukuqeqebuka kwamalunga ebandla le-MDCT esiya kubandla le-ZANU-PF. Kodwa wayesikhulumeli sebandla le-MDCT umnumzana Witness Dube uthi okubangele ukuthi baye kubandla le-ZANU-PF yinhlelo zaleli bandla ezilohlonzi. Abesigaba seMathebeleland bakhala ukuthi umthetho we-Patriotic Act uzabe nqabela ukukhuluma ngodaba lwe-Gugurahundi. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje. Olivalelisayo nguChris Gande ngisithi asidibaneni njalo kusasa sikhathi sinye kumbe ngo 7:30 ntambama.